the first batch iya-release anytime soon 2 million United States through down wekhasi ukulungisela kube lungisela kuhlimizayo.
Bona basuswa nini? Basuswa kungakakhiwa imizi yabi silungile.
Kuyakhiwa idem alikablokwa ukuthi libambe amanzi ukuthi kuku-affect abantu. Amanzi angaze abe khona abedlula ngaphansi. Akukablokwa ngoba lokho idamu lokhu lisayakhiwa alikapheli, but on the process lisayakhiwa kulungiselelwa bona abo abantu ukuthi belokhu ze behlaliswe kuhle. Asoze liblokwe idamu abantu imizi yabo ingakapheli ukuyakhiwa.
Sike sakhuluma le nhlanganiso ezizimeleyo ezithi sezilibhalele njengohulumende ukuthi lizinxuse lazosebenzelani. Ukwenza ukuthi lazo zilixwayise njengama stakeholders. Inanzelelo ukuthi liyalandela iziqondiso ze-United Nations lakho konke konke nxa abantu besuswa. Lithini ngalokho?
Ah, okay, yes. Akuright ababhale bebhale bengabisa kuhulumende. Akula problem. Obviously uhulumende ufuna ukusebenza lengatsha zonke ezifisa ukusebenza la.
Ye, kodwa i-master plan liyana umnumzana Masuka abekhuluma ngayo. Selilayo, selibonile ukuthi ngempela kuzaqhutshwa ngemfanelo.
Master plan isikhona, ikhona isiredi. Because of shortage of ama resources, sometimes kuphuza ukurelease ama funds, but idam liyaphela ngoba kuyasetshenzwa kuground kubhizi. Besikhona ngale kuthiwa kuyasetshenzwa.
Umhlangano ebelilawo kuyini okunye livumelane khona?
Ya, sivumelane kakhulu khona kwathi siwaredi ngakhona okwezakhamuzi ukuthi ama funds ukuthi release masinyana ukuthi kuyeqasha kuloko, but ama site everything sekuidentify abantu abazakuya khona bayakhelwa khona imizi yabo befakelwe lamanzi everything khona ngale.